Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla leZANU-PF achayana okumangalisayo esigodleni sebandla leli ngoBulawayo. Abatsha bathi kumele inhlanganiso ezizimele zodwa zikhulumisane labo zingakenzi inhlelo zabo. Abantu bajabuliswa yikwesulwa komthetho obanqabela ukuthi bathenge impahla kwale South Africa. Kuhlolisiswa umthetho wezempilakahle eZimbabwe okuthiwa yi-Health Services Act. Isizalwane seZimbabwe siphandela ukudla abaswelayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngokulwa kwamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Sizalethulela ezemidlalo lokunye okuhambelanayo. Ku-Live Talk sixoxa ngokulwa kwamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Kubangwani kubandla leli? Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.